Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesi sanu msaka 30 kumavasa 2021 ngontunga milinku mo enda benize kuseni la mshanje kupupe abantu abavili nge COVID-19 eZimbabwe izolo
izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwaniseke ukuchodoza uhulumende
inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho wePatriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu lo
kuloku nanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamiza kobulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi sisithethe
ukwakhiwa kwezitolo zegodini mall kobulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeterracotta zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kupupe abantu abavili nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lane 44 belomkhuhlane lo ugatsha lwezempila kahle luthi inani lasebetholakele bele coronavirus selokhe ifike kuleli likhwelela yakunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,235. Asebe bubhile sebe inkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane ezedlula ezilithumi lambili 12,750. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebesedlula inkulungwane ezinamakhulu amane 400,771. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bazinkulungwane ezingamachumi edlula isikhombisa 76,826. Inhlanganiso esisimeleyo sezixwayise uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho wePatriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Human Rights NGO Forum, IZCTU, Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Election Support Network, kanye le Women's Coalition of Zimbabwe. Kumbiko eziwethu le izolo, inhlanganiso lezi zisole uhulumende zisithi ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuhlukuluza ikakhulu abalwela amalungelo oluntu ngokubabopha mahlayana alubana bethe bakhonona ngokungaphathwa kuhle nguhulumende kumbe ngokwephulwa kwamalungelo kazulu. Uhulumende uphakathi kokubumba lomthetho wona athi uzajezisa labo abakhulumisana labuhulumende bakwamanye amazwe ngenjongo yokungcolisa iZimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi umthetho lo wephula amalungelo oluntu kanye lesisekelo sombuso. Ngokunjalo zithi akumelanga wethulwe. Sixoxele onobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Okwesesabisayo ukuthi uhulumende kumbabomthetho yibo asebenza kutsho ukuthi kungaba yikuphi okuchileyo wakukhuluma ngohulumende okungabangela ukuthi bethi wephule umthetho. So kunika ke abomthetho kumbe uhulumende singathi isibanga sokuthi bebo penje abantu kungaba ngabantu abangabe bengajabuleli ukuthi uhulumende uqhuba njani umsebenzi njalo abantu abangakhuluma lobani abangaphandle kwamazwe bekhuluma ngeqiniso okwenzakalayo phakathi kwelizwe siyakwazi sonke ukuthi phakathi kwelizwe sileyo dubo lezempilo izibhedlela kazi sebenzi kakuhle kungaba licala ukuthi usukukhuluma ke ukuthi eZimbabwe abantu bayafa ngokuthi izibhedlela kazisebenze kakuhle kungaba licala njalo ukukhuluma ngaphandle kwelizwe ukuthi odokotela bayala imisebenzi so siyibona engani patriotic billing ngendlela ekhulunywa ngayo izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwanise ke ukuchodoza uhulumende abantu njalo kwabasoze bekwanise ukukhuluma kumbe ukusola ukuba lensolo abangayikhuluma loba lobani
ku constitutional amendment number 2 abantu bakhononile engalibhili kodwa izano yene lisile ukuyipasisa kulowa house okuyinto esingenzeka njalo la ku patriot bill ukukhona yini elingakwenza ngalolu daba
siyakwazi ukuthi bazasebenzisa amalunga abo eParliament ukuthi bepasisekele umthetho asisela ke singathi opposition iyazakalayo enganqabela ukuthi ke ibhili leli lingabe ngumthetho so kulula ke ukuthi befumane abazama ukukwenza kodwa ke njengenhlanganiso ezizimelele zodwa njalo simelele abantu nje abathizele izisebenzi silakho ukuthi nxa ibhili le iza sithathela ilungelo lethu ilungelo lokuexpressa esikufunayo ukukhuluma esikufunayo siza kwanisa ukuya edali sizama ukuchallenge ibhili leli ukuthi hayi ibhili leli kumbe umthetho lo osukhona ususivaleke umlomo iconstitution yelizwe iyasivumela ke ukuthi abantu beexpress indlela abafuna ngayo njalo abantu bekwanisa ukukhuluma abakubonayo nxa kuyikuthi libhili izaba khona ngendlela abakhuluma ngayo sibone ngani ke izathathela abantu ilungelo labo lokukhuluma njalo lokuyexpressa abakufunayo so kule opportunity ekhona ukuthi abantu bangaya edale constitutional court baye challenge ke ukuthi umthetho lo usuthathele abantu ilungelo labo lokuthi bekwanise ukuze expressa kumbe ukukhuluma okungaba kuyabakhathaza
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU okungenye inhlanganiso ezethule umbiko zixwayisa uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill uhulumende usolwa njalo ngemizamo yokuguqula isisekelo sombuso welizwe phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngenjongo yokwengeza amandla kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abebandla le-ZANU-PF bathi akulalutho olubi ngalokhu. Ukwakhiwa kwezitolo ze-Ekodini Mall kobulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani ye-Terracotta. umgcinisihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamasipala kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube utshele iphephandaba lobulembu elesayithi ukuthi lanxa kungelalutho lenkampani esilwenzile kunzima ukuthi ikhansili idinge enye njalo inkampani ngoba lokho kuyabe sokusitsho ukuthi kumele babhadale iterakota imali enengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi waqala ngokumbuza ukuthi izakhamisi zithini ngalolu daba.
Well, eqinisweni ukuthi kulokunanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamisi zakoBulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esi siyakhumbula indaba liqalisa ukuthi iminyaka isimnenge abantu bekhangela ukuthi ngali project iyaqalisa kodwa eqinisweni lanxa kunjalo akutshengisi ukuthi kulesiqhubo esikhulu esenziwayo kwakhena. Esikuzwayo ukuthi kuye kwaba lohlelo komunye umsakazo lapho kwakubizwe umuntu wecity council, kwabizwa lo muntu oyebhupra owayemele izakhamizi, kwabizwa la yena lo developer ubaba okuthiwa ngumoyo okwakubuzwana ukuthi kanti uhlupho lunga umoyo wokuchasa ukuthi hhayi ingxaki ababelazo engalezi ezemuva ngale lezinye zokuthi indawo lezi ababesakakizo indawo ezazi labanikazi okufanele baqale banegotiate ukuthi bavunyele ukuthi badimolishe bayakhe. Wathembisa ukuthi hhayi khathesike bazahamba ngesiqubu. Wathembisa njalo ukuthi phose umnyaka usuyaphela ifase yokuqala iyabe isiyenziwe yaphelela. So ke yikho sikukhangeleleyo lokho. Unfortunately indawo leyo ivalelwe ngamazenge kwesikhathi nxa uvile obungananzeli kuhle, kodwa-ke njengoba sinanzele ukuthi indaba liyindaba usubuzile lathi sizayilandela ke siye zibukela ngathi amehle ukuthi kwenzakalani.
Manje ingxaki zona lezo okuthiwa zikhona zingazibangelwa ngezombusazwe na njengoba kwake kwaba le nkulumo phambilini kokuthi kukhuphiwe itenda yokwakha leyo bhilidi?
Well, ingxaki ezazibikwa laphana ngulo owayephethe udevelopha umoyo wabika ukuthi okokuqala baba nehlupho lokuthi bewina itenda liyana bebeyinikeza baqhubeke besakha futhi labo babengakatshelwa kodwa bagcina sebebala emanyuzipepheni. Wathi wathi into yokuqala bayinanzele yaba lohlupho. Okunye futhi wasebe ukuthi ingxaki ezikhona yilezi ezokuthi kulama buildings abekhona laphana abanye abantu ama-private buildings sokufanele lawo abe adilizwe ngokunye wabathathela isikhathi ukunegotiata khona okwelezo zinto. So ke kodwa ngendlela abika ngalezo ingxaki sezedlule babona ungathi khathi sebezahamba ngesiqubu. Kodwa nxa sinanzelela kwakungakhulunywa kakhulu ngendawo ngezombusazwe kangako kodwa ke singeke sazibalekela ngoba vele zihlala zikhona lanxa yena engazange aziveze usegcekeni zijale ukuba khona nje lanxa ziyabe zicathile.
Bakhona abakhala ngokuthi isigaba seMatabeleland sikhangela la koBulawayo akuphumeleli okuyaba kufuna ukwenziwa ukufana le la khona lokhu kwakhiwa kwemoto kubangelwa ukuthi kungani isigaba siyabandlululwa. Likubona njani lina khona oku? Ngakuliqiniso na?
Nxa sinanzelela ukuthi ukuncindezelwa kwesigaba njengoba usitsho lokwesi-marginalization akula mbuzo kulokho. Eqinisweni siyananzelela sibili ukuthi kusegcekeni ukuthi iwumganga lo emaNdebeleni ongenisa loBulawayo phakathi. Nxa sosiya ekuthuthukiseni kwesigaba lama-projects aqakathekileyo kulokuncindezelwa okuthile uzananzelela into ezinezenzakala omnye umganga emashwandle kusiyale ngapha kungahambi. Sikhathi esikhuluma kanje iBulawayo ilohlupho lwamanzi kodwa kule ndaba yezambetha water project esile minyaka kukhulunywa ngayo kwenzakala ilutho. Kwayishangani dam yasibuya layo phakathi kwakungathi izathi sukuziza phela iminyaka isidonsa sikwazi eminyakeni esimingaka kodwa kwenzakala ilutho. Konke lokhu kusegcina ukuthi yikuncindezelwa and idolobha engelamazi ama-investors alibi khona kuyindlela yokwenza bomsikatholo ama-investors.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZimlife ithi owake wadlalela iqembu leDynamos uyitayi Stanley Chirambadare umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu ayemfundisa umdlalo wenguqu ngenyanga edluleyo. inkundla yeNew Zimbabwe ithi owayengumdlali wecricket olodumo uHeath Streak usexolisile ngemva kokufunyanwa elamacala enkohlakalo kuzehlakalo eziphathelane lalumdlalo. Lokhu kwenza iInternational Cricket Council yamisa uStreak ukuphatheka kumidlalo yecricket okweminyaka isishiyangalombili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Mina igama lami Wellington Chuma. Ngikhuluma ngisetsholotsho esigabeni sakosiphepha lapha elanini yebhonyongo. Bakithi thina silohlupho olukhulu lwamanzi esigabeni sethu la. Kasila amanzi, bakithi sesizamile ukuthi lathi njengabahlali bendawo ngodubo esilalo ngobuhlungu esibuzwayo ukuthi siqogelele imali yokuthi sithole loba umgodi, ukuthi sithole ukuthi sigebhe umgodi. Pho sesizamile, sesidingile osaveya basisaveyela sababhadala khathesi sesisilela ezimalini lapha ekutheni sithole udrila. Imali esesilayo esikhwameni isihafu yayena leyo eyachajwa ngudrila. Sokunzima ukuba siqhubekele phambili, bakithi sicela ukuthi lisincedise xa kungabe kukhona inhlanganiso ezingasincedisa kulolu hlupho esesilalo ngomzamo wethu lowo sesiwuzamile. Ukuthi bakithi sicela ukuthi lisincedise, isincedise. Siyacela bakithi, sihluphekile kakhulu ngamanzi esigabeni sethu. Asilamanzi, sinje sinatha emachibini, amachibi angkhona lawo ayaphela futhi amanzi, izifuyo kazilamanzi. Hayi bakithi, hayi bo, siyacela, siyacela bakithi, siyacela usizo ukuthi xa lingasihlanganisa lenhlanganiso ezingabe zingasincedisa, hayi singasizakala bo. Besilomgodi, umgodi wangkhona nalo dala lokho wakugetshwa ngesikhathi samalokuzeni erodisha. Manje umgodi wangikhona vele lawo suthila amanzi bakithi, hayi bo, sihluphekile, sihluphekile bo, sihluphekile, silodubo, sihluphekile, asikwazi sokuthi lokuthi singayenza njani. Sicela lisincedise bo, siyabonga.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7. Ngakithi asinanzeleleni ama-political party nalawa alokhu evulwa, ikakhulu yona le evuliweyo etiyona izogxila ebantwini wasesindebelini. Ndizinanzelele zinalezo zinto, yintshikatshika yezanu ezizama ukudiliza amaphathi eyabona ekhona. Umuntu umezothi yena sevula yakhe heyizomela abantu bemathebeleni, but angithi ikhona Thokazi Republic Party nansiyana nezaphu nayikhona, ilokhu isaphila nayizaphu isangamela abantu kahle. So lokhu nje osokuthiwa khona ye siyavula, siyavula likunanzeleli abantu bezanu ababathengileyo asebefuna ukuthi bezohlukanisa amavoti emathebeleleni. Abanye bevotela bona, abanye bevotela umthwakazi, abanye bevotela izaphu, bona izanu besala belokhu bebambene bephumelela ukhetho. Singavumini, singavumini. Akangeni kumthokazi umefuna khona lokho, akangeni nakuzaphu umefuna khona lokho. Bengabubuya bezodlala abantu bethengwe izanu bezohlukanisa abantu lamavoti abo.
Linjani, linjani, linjani lonke balaleli bakastudio 7 lani elisiphathele uhlelo lukastudio 7. Yebo, mna ngiyendabeni le ekamunzora ukuthi imali uyayazi. Leli liqiniso leli, ayisikho ukuthi ngamanga ngoba sahamba sibili kuhle kucongress eHarare. Kukhanya ngani laphana kwakungani kulama-apartheid 2. Kule party ayigcwalisele ukudla, besidla abantu besidla mnandi thina abanye sibulwa yindlala. Njalo babekulanda abantu lana bekutshela ukuthi ngikhona nxa ungavotela umnyonzora thina sakunika i-$20 wedola. So imali leyo yayivelela ngaphi? Lapho yayivelela khona. Mina ngiyavumelana lakho lokhu. Lingatshayi indlela ifihle emphini. Thina sahawula lapha, sacina futhi singangenanga savota thina esasimele ukuthi sivotele uThokozani. Kwakhanya abantu bengena kuphela kungeniswa abantu bakamnyonzora bodwa. Njalo futhi mina njengami, mina umuntu wesindebeleni, ngahamba e-Congress laphana ngazibona ukubana mina ndebele vela ngisimuntu ebantwini basesishoneni, and ngafunda okuningi ende ngafunda namhlanje ngigcwele enhlizweni yami ngibuhlungu ngabona ukuthi umuntu esindebeleni vele useless noma singaze sikhulume sithini vele yapho ngiyalitshela iqiniso linamandebele vele asoze ikwane emahlonini noma lingaze lifikiseni lize lenzeni akulathe ningayenza nizahlala ningaphansi lisemsileni kokuphela kuze kube nini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Malawi usunqume ukuthi isigwebo sogodo kumele sesulwe ngoba sephula umthetho walelo lizwe. Sokulokwesaba okukhulu esigodlweni seNigeria iAbuja ngemva kwembiko ethi abahlamuki beqembu leBoko Haram sebehludune idolobho leKaure lona eliduzanela lesi sigodlo. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. USenator Tim Scott onguye yedwa usenator onsundu kubandla eliphikisayo elama-Republicans uchiye iningi likhuza umhlola ngolwesithathu ngemva kokwethula amazwi athi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo i-racism eMelika. USkoti ubekhuluma emele ibandla lakhe ephikisa amazwi kamongameli Joe Biden awethule edale leCongress. UBiden uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuqeda ubandlululo kanye lokubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ngamapholisa. Uthe njalo kunenge asekufezile kusukela engena embusweni kunsuku ezilikhulu ezedluleyo okugoqela ukulwisana le-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa uScott usolile umbuso kaBiden wathi eMelika kulabandlululo lanxa nje ethe yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabebandla likaBiden. Abaningi basele bezibuza ukuthi utshoni kahle kahle njengoba esithi akulabandlululo eMelika. Sicoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Uthishise indaba yokuthi abantu abamnyama lama minorities amaningi they have suffered for too long, so okwakathesi sokumele iAmerica izikhangele etafuleni ithi yona it has to be fair and just for everybody. Ngendaba ze police reform, le criminal justice reform. So khonoko siyakubona ukuthi kuyabongeka kodwa abantu abaningi bese bekhathele ngendaba zamapholisa.
Umbiko kaScott wona ubone njani uzwe njani?
Into esingayitsho ikuthi uMr. Scott ngiyabona mangibhekisisa kahle bam-appointa as a replacement senator. So kathesi sokuhamjwa kumavoti kumele laye akhulume into eyenza ukuthi abantu bama-Republicans labantu abelungu abalapha who are the majority ukuthi bamsupporte ukuthi for re-election. So into azikhulumayo sithi abavumelani le lokwenza kwa-President Biden. Sibona thina singakhangela ama-statistics okakathesi ama-Republicans they are 68% jointly approving infrastructure bill ebuyayo kathesi, 78% esibonayo for feeling better ukuthi i-country is going in the right direction. Sibona ngibona ukuthi ama Republicans arepresentwa ngunumzana Scott ngantu asebephelele ngama ideas ngoba running on racism le division hayi abantu sebediniwe.
USkot uthi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo emelika enjalo uthi akuqondanga ukuthi abantu balwise ubandlululo ngobandlululo. Ungathini ngalawo mazwi?
Ye, lokho akukushoyo ukuthi it's bad to challenge it, discrimination with another form of discrimination. Angikwazi ukuthi yena ushoni ngoba ma abantu bekhuluma nge-Black Lives Matter bakhuluma ukuthi abantu abamnyama labo baqakathekile elizweni leli. So ma unumzana Scott ekhuluma esithi i-Black Lives Matter is representing another form of discrimination, hayi asazwisisi ukuthi uhamba njani ngoba sibona amapholisa lokhu ebulala abantu abamnyama. Ungahamba lawo emabhanga lapha ungumuntu omnyama ama statistics akhuluma esithi abantu abamnyama balama red line statistics ukuthi ama bank you get higher interest, lower loans and all the other economic factors against abantu abamnyama. So over Mr. Tim Scott Loko ngibona ngathiwa he's trying to ukukhuluma le base yama Republicans abantu abelungu who he is hoping to vote for him in the next coming election.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket lizadibana lele Pakistan emdlalweni wakuqala wohlobo lwetest lingelabo abanye abadlali balo abathenjiweyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams ngomunye wabadlali abalimeleyo abangasiyo ngxenye yeqembu elingqikilana leqembu lePakistan emdlalweni oqale namhla enkundleni yeHarare Sports Club esikodlweni yeHarare. Ekhuluma ngesikhathi iqembu leZimbabwe lisenza amalungiselelo alo, Williams uthe kulomehluko omkhulu phakathi kwemidlalo abakade beyidlala ensukwini ezedluleyo leqembu lePakistan eyohlobo lwe-2020 kanye lemidlalo yohlobo lwe-test ngoba emdlalweni we-test kumele abadlali badle amathambo engqondo. Imidlalo edlalwa phakathi kwensuku ezimbalwa inzima kakhulu emzimbeni kanye lasengqondweni. Ifana nje lempi eqhubeka engqondweni yakho hatshi enkundleni kuphela kodwa langaphandle kwenkundla. Kuqakathekile-ke ukuba ingqondo ibe esesimeni esihle kuze konke kuhambe ngendlela enkundleni.
UWilliams ulimele isandla ngesikhathi iqembu leZimbabwe lidlala lele Pakistan kumncintiswano we-2020. Omunye njalo umdlali othenjiweyo ongekhoyo nguSikhanda Raza, yena ophethwe ngumkhuhlane wamathambo. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lilokuzethemba ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Afghanistan kumidlalo yohlobo lwe-test ngenyanga yedluleyo.
Iqembu eladlala khona ngale Afghanistan lalingela abadlali abathenjwe iZimbabwe bafana noBrandon Taylor, yena osephendukile njalo uzabe ekhangelele ukuthi akhokhelele phambili ubating. Kuthi-ke lawa ku-domestic cricket sibonile kudlala imidlalo lapha e-test cricket-ke kulogan cup lapho iqembu ele-Southern Rocks elinqobe khona njalo sibone umdlalo wabo owachaya ama-runs amaningi uRoy Khaya laye ungenile eqenjini leZimbabwe. Sibone ukuthi uzenza kanjani-ke
uKhaya ngomunye wabadlali abahlanu ababizwe kwakuqala kuqembu elimela ilizwe kumidlalo yohlobo lwe-test. Abanye ngabathi uLuke Jongwe, uRichard Ngaraba, uMilton Shumba kanye loTanaka Chivanga. Umdlalo wakuqala uhlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lele-Pakistan uqale namhla zingamashumi amabili lathoba munomunye njalo uhlelo yokuba ufike emaphethelweni mhlazi intathu kunyanga kankwenkwezi. Owesibili wona uhlelo yokuba uqale mhlazi isikhombisa kunyanga kankwenkwezi usiyafika emaphethelweni mhlazi lithumi lanye kunyanga kankwenkwezi. Njalo ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Izibhethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho wePatriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uZulu. Ukwakhiwa kwezitolo zeGodini Mall kobulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeTerracotta. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamilinkomo.